Abezombusazwe bathi inkulumo ezinje azilunganga ngoba zibuyisela muva imizamo yokuletha umbuso wabanengi ngendlela yokhetho olungavusi imsindo njalo olungaphikiswa impumela yalo. Enye inkokheli kwelinye lamabandla aphikisayo le Democratic Assembly for Restoration and Empowerment DARE, umnumzana Elvis Mugari, uthi yayanyisa linkulumo kamsekeli kamongameli njalo ayila sithunzi. Unobhala jikelele webandla le People's Democratic Party PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, uDr. Gordon Moyo, uthi abebandla lakhe bamangaliswa yile nkulumo kamnangagwa.
Abantu beZimbabwe bathi i-election ka-2018 kayizuze ama-observers azavela ku-United Nations, azavela ku-European Union, azavela ku-African Union, azavela ku-SADC, azavela kumazwe kazo wonke athanda ukubona imphucuko elizweni. Umnangagwa yibo abathi hayi amazwe e-United Nations, amazwe Africa ayahlonipheka, kanti indaba phela i-United Nations ingavunyelwa.
Lokhu kutshengisa ukuthi yena umnangagwa ngumuntu nje ophonga ukucula umculo kaMgabe yokuthi bayazonda amazwe abanjengoBritain, njengoAmerica. Vele kakula ngqondo, manxa umnangagwa ufuna ukuzoba ngupresident welizwe leZimbabwe, kumele abe serious, ingakhulumi language yeZANU-PF izayenza ukuthi abe decampaigned ngokwakhe.
Umoya uthi lokhu ngokunye okungenza ukuthi impumela yokhetho ingemukeleki.
Umnangagwa vele sezikhipha yena phakathi kokuba athole ithuba lokuzoba ngupresident welizwe lele leZimbabwe. Kasoze abe ngupresident manxa sekhuluma njalo sithi hey, i-EU kasiyifuni, sizasikhethela thina ngokwethu. Setshengisa ilizwe lonke ukuthi yena ule ngqondo eza kaMgabe, yena ngokwakhe ngumgabe. So akula ngqondo vele.
Abamabandla aphikisayo ahlezi ekhalakhala ngempumela yokhetho, abathi kaluqhutshwa ngemfanelo. Inhlanganiso eziyandise ukuvunyelwa ukuza elizweni zibalisa ezisekela ibandla leZANU-PF eziyandise ukuphanga zithi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo. Kungakho amabandla aphikisayo lenhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zihlala zikhankasela ukuvunyelwa kwenhlanganiso ezingasekela ihlangothi okubalisa eye-United Nations, eye-European Union kanye lamalunga abohulumende bakwamanye amazwe ukuzabona ukuba luqhutshwa ngendlela na ukhetho lobahatshi, okuyinto umongameli Mugabe lobukhokheli bakhe bengafuni ukuyivumela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.